Osakhulayo umnumzana David Ndlovu osekela umanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi uhambo lolu lulakho ukuba lempumela ejajulelwa nguZulu, kodwa uthi uMnangagwa kumele aqale alungisise ubudlelwano labantu lapha ekhaya engakachapheli ngaphetheya.
Sifiso esokuthi ngabe uyaqala alungisise okukhaya maqala abekwazi ukuthi abantu besingabe bafunani ba-expectani from yena njengo-president. Kuningi okesikufisayo ukuthi ngabe uyakulungisa, okuningi njengephosa kubana ngabe uyakhitshwa abantu belelungile lokwenza izinto abazifunayo behlangane lapho abafuna ukuhlangana khona. Ngezinye zezinto esifisa ukuthi ngabe uyazi-addressa kufanana lengamanje izulu alikho kusima kwathi command agriculture ezencedisa njani njengangapha emajekeleli nje.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi sichasisile Ndlovu laye uvumelane lo Ndlovu ethi lolu hambo lutshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle, ethi kodwa kufanele baxoxisane ngendlela ezaletha ukhetho olungelabuqili.
Bonke laba bobabili batshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle, sikwamukela lokho sikuthokozela, kodwa-ke sithe kuhlaleni kwabo khona ngale kabaxoxisane ngendaba engaletha ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe njengoba vele sikhangelelane lokhetho. Into esiyinanzelelayo kakhulu yukuthi lezi inhambo kazingabi zinhambo zokumenda ama-relations kuphela in favor of ZANU-PF.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthi uhambo lolu lutshengisa isifiso selizwe leBotswana sokusebenza leZimbabwe ekuvuseleleni ezomnotho.
Ekuvuseni inkampani kaloliwe njengoba uke weza amalanga la edlileyo ambalwa ngathi inyanga iBotswana sekuthiwa isiqala isimile isitimela sokuthi sichaphe ibhoda siya ngapha eZimbabwe nokuthi ngokunye kwangikhona ukuzaqinisa amabudlelwane amazwe amabili njalo maybe nokugebhena ngithi sebenziwa kwama-diamond engxenye kungancedisa ibusana umnotho. Sinakanele ukuthi asomanga phela mtshazi abantu laba bajayele ukutshela uzuka amanga ukuthi kulento kele zenzakalayo okukhulunywayo kakusomanga nje.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkosenhle Mhambi uthi lolu hambo luyafana nje lohambo lweDavos olungalethanga utshintsho, ethi sokusiyaphela insuku ezingamakhulu esembusweni kodwa akukabi lotshintsho olukhanyayo. Impilo yomuntu nje elizweni leZimbabwe ayikabi lotshintsho.
Kalesi imali iphumile ngephapa esiyakhonani kodwa ngapha kula ntshintsho lesiwubonayo imigwaqo lokhu ifanana. I-100 days yakhe seze siyaphela singaboni ntshintsho olukhona. Lesikubonayo kuphela zinhlupho ezilokhu ezisanda, asiboni vele ukuthi kuzaba le nguquko eba khona ngalokhu yena akulandile.
Lokhu eqale ukuba ngumongameli ngenyanga kaLwezi kumnyaka ka-2017 uMnangagwa sevakatshele amazwe ambala abalisa eleZambia, iNamibia, Ethiopia, South Africa laseDavos, iSwitzerland. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.